nasikhangele ukuhlupheka kwabantu bekuthiwa nje izigebenga ezijika amatshe zitshisa amaviri empaqweni, kodwa sokutshengisela ukuthi hhayi uhlupho lwakhona luyazakala loba labantu abafundileyo. So kuzanceda ukuthi kunike abantu ithemba le-confidence ukuthi nxa sokuthiwa khona kakuguqulwe izinto, umuntu wonke uyabe khona empaqweni etshengisela kumbe esenza okwenziwayo. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi amagqwetha lawo sengene empaqweni bekhuluma ngokukhonona kwabo. Indlela enhle yokuqala irevolution.
Amagqwetha ayahlonitshwa kakhulu emhlabeni jikelele okwedlula nje amabandla ezombusazwe, ukuthi okwabo okutshengisela kungaletha isisindo kulokho kuzanywa ukwenziwa ngabanye.
Liqiniso, ngoba i-law society siyazi ukuthi phela liqembu lelana elimelela nje judiciary engathi ngenye nje esingathi independent entity yombuso. So luba bengasizi balalule kakhulu njengebandla eliphikisayo, ngoba ibandla eliphikisayo lile abantu abaningi, le constituency enkulu evotayo. Kodwa labo, ngoba njengabantu abamelela i-judiciary, nxa bekhuluma ngokwe rule of law sebebambana lamanye amaqembu angaphansi kwelizwe, ngibona ngathi mina uhulumeni abaningi o-United Nations labo EU bazakuthona belalela belandelela ukukhulunywa ngamagqwetha, ngoba ngabantu abafundileyo abazi inkinga yethu, ngabantu abangathi balusindo kancane. Kathesi ukulalela kwahulumende kakusaqondananga labantu abaphikisayo, ngoba bayebenje bebasola besithi laba bavele bayahlupha laba. Kodwa kuqakathekile ukuthi, ngoba uZulu wakhetha abameli abasemabandla aphikisayo i-MTC, nxa i-MTC layo ikhuluma iloba ibhala, ngibona ngathi uhulumende kufanele alalele, ngoba izakhamizi lezinye lamanye amazwe esikhumbelene labo i-ASADEC bazayo bekhangelisisa ukuthi hatshi, kanti nxa sokukhulunywa yi-MTC ukhulunywa ngama-civil society, kuyinto eqakathekileyo. So ngibona ngathi uhulumende uzalalela.
Sibonile njalo iqula lebandla le-ANC e-South Africa lalo liselizweni, njalo imisakazo kahulumende isithi izoxhasana lebandla le-ZANU-PF. Kambe kungabe kusenzakalani lapho?
Okwenzakalayo ukuthi siyazi ukuthi umnumzana uMusi Maimane nguye waqala ngokukhuluma esithi yena hatshi kufanele sibone ukuthi singanceda njani abantu beZimbabwe. Lo mnumzana uJulius Malema, kodwa antsho kusesele Davos laphana kusezwa kuthiwa khona uhulumende we-South Africa uzazama ukuphathaza izikhwama enceda uhulumende. So sembona ngathi sokuyisiphithiphithi i-South Africa la izama ukuthi ilungisise, kutho ukuthi vele uhulumende kamnankakho uzalalela, ngoba abantu be-South Africa babevele bengabantu abalalelwayo kwisikhathi zaboThabo Mbeki lezana zabokhale Khalid Mamohlanthe. So into enhle hatshi thina sifuthi bakhulume kuzanane kwenzela ilizwe lethu libe lentuthuko. I-propaganda ekhulunywa yi-ZBC iyatshengisela ukuthi kule nto abayifihlayo, kodwa vele siyazi ukuthi beze bethole uswazi bebakhuza bebatshethi hatshi thina sifuna silincedise sibambane, kodwa nxa libhizi lisidubula abantu lisihlukuluza abantu lathi kuzasihlupha, ngoba lapho esivela khona e-South Africa uZulu wethu uyabe sithi kanti indaba lina lizwanana nezigebenga.